bakhona abadala bethu abakuzaphu amalunge zaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela sokuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha so hayi lami sengiphakeme ukuthi ngizobamba iqhaza elithize njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo sonke vele sizelwe singamazaphu nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu siyakhula nje sesikhetho kunye kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu so lamayi sengibiziwe ekhaya ukuthi ngizobamba iqhaza elithize okwesibili abantu bathi akulabantu abatsha kuzaphu kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa izaphu neza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lathi abantu abatsha bakhona sidlala khatshana so yikho lami okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nsitha kula bantu abatsha kuzaphu lami ngiyekho phakathi
kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa luba nawo te wakhethwa
eqinisweni inkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokho esaphuma ku unity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ikhuzananzela ukuthi focus ibingani khona pho kakhulu ukuthi hayi ukukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa asisekho ngale kuzano so ngibona ngani khathesi sesiku stage 2 istage sokuthi lathi siqinise isisekelo soneso ukuthi sisaphuma ngale okusililayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini eza basemehlweni abantu ezakhulumela abantu ezamela abantu ezabonakala isima labantu ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo ngikusebenze khonoko lami ukuthi hayi izaphu layo iyalimela iyalenzela khonoko okuyisifiso zenu so yilo iqhaza engizolibamba okumele sikulungisise ikulungisisa inhlanganiso ime ibe inhlanganiso eqinileyo ibe inhlanganiso enelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu ngoba abantu nxa bengayisekela into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe ongahambi kuhle so yikho la mengulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu ngoba uzaphu uhamba ngedevolution othi amandla kayehle ayezabelweni so mina engulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngapi ngoba yikho esikukholelwayo njengo
Vakona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi nxa besitsho abanye bathi siya expire ungathini kulabo bantu
izaphu ayisoze ya expire izaphu kayisoze yaphela kayisoze yacitsheka ngoba izaphu ivele yona yiyo umama wama political parties wonke umntwana angaze akhula belendevu unina kabi mubi unina ka expire ngaphandle kwalokho ke bakhona bangatsho njalo bekuchiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakala ebantwini bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo izaphu idlule phakathi kwegugu round idlule phakathi kweunity accord ekade ithwalise nzima so nxa ufana lo muntu ovele emendweni nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi elumuntu angikhole ukuthi angenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu kodwa nxa lo muntu angaphiwa ithuba like 12 years esiziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula afidwe nxa ke elimele ngaphakathi aphole uyabona hawu umuntu uyavuka khwatshu yikho esikwenzayo kuzaphu uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwathu abuyele abe nguzaphu esivele esasimazi yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha sibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotelwe ngilibambe nxa umuntu ezathi izaphu kayisozisekelwe ngabantu thina siyini angithi yithi abantu bakhona so inhlanganiso vele ngama grassroots umuntu one person at a time so hayi othi izaphu iya expire no longer relevant akakwazi ukuzayo izaphu is the next best thing ezenzakala ku political scenario yeZimbabwe.